Zvemuteto andava amazvileji azvenze ngetwese twavahambe mbiri nekutsara kwedu twedide besenzi application phambi kwenkunzi yekuti vakhulule noba kuna mfakazi wekudelela inkunzi yakizivumelana lati sebekela zihamba ngathi ngamafeaturesi
ya ungasitshela ngamafeaturesi ukuthi bebevele besetheswa icala lani njalo bekulobufakazi obunjani.
Right, icala labo belingelokuthumba lokhu abathi i-kidnapping ngesikhiwo. Kuthiwa bathumbe omnye umnumzana okuthiwa ngufifazi Mdlezi wayisebenzi sikarodi mashingaiti. Kuthiwa bamthumba bavebele ezikhali babe sebemuhambisa ebusiness ento okuthiwa kusenatisi. Yena ube ngafuni ukuya khona njalo nje it was not out of his will. Uthunjwe ngamandla and ubufakazi obuphume ekoti kukhanya ubufakazi bakhona yena umathunjwa kanya wehluleke ukutshela inkunzi ukuthi owamthumbayo mbani. So kucile kusiba lobunzima khonapho la inkunzi yabe isuswele ukuthi inkunzi yabe isithi khona ubufakazi wakhona abuthembakalanga. So ama-villagers abe sedischarge.
Kutsho ukuthi ngezinye indlela udaba lolu soluhle lwaphela kumbe sizabona kubotshwa abanye njalo ama-villagers?
Akusabi njalo, akusela muntu ozabotshwa ngoba icala seliphelile. Abaleke enkundleni, so akungaze ze kwaba lelinye icala elingavuka nje kubotshwa abanye abantu ngoba akula abanye abantu abacatshangelayo ngaphandle kwalaba abakhululiweyo.